sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump lomkhokheli wele North Korea uMnumzana Kim Jong-un. Izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo. Kuhlelo Woza Friday sileqembu le ukukhanya kwezwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations lapho axothoze ukuxabana kukamongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump lomkhokheli welizwe elaphathisa ukulolonga ibutho leGukurahundi eleNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un oqhubeka ngohlelo lokuhlomisa izikhali zenuclear esithi ufuna ukuthwalisa nzima ilizwe leMelika. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Robert Mugabe uthi umhlaba wonke jikelele umangaliswa ukuvuka komunye uGoliath ofuna ukudiliza amanye amazwe.
Some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath.
Ilizwe lami lithanda ukuthi amazwe abe lenkululeko egcweleyo. Yikho kwenza ukuthi silwele amazwe ukuthi azibuse. Abanye bethu bayangekile ngokukhanya kuyikubuya kwendoda elesiqhwaga enjengoGoliath.
Umugabe wethule umbiko lo emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York lapho kukhule inkokheli khona evela kwamanye amazwe. Uthe umongameli Donald Trump kumele azijayele uphondo okuzwayo.
Mr. Trump, please blow your trumpet. Blow your trumpet in a
chayi uphondo ngendlela okulomculo wokubambana, ukuhlalisana, ukusebenza ndawonye, ukudonsa ndawonye lokukhulumisana esikukhuthazayo, njalo okuzakhuthazwa yiziqondiso zesisekelo sombuso weUnited Nations SAUN Charter.
Uthe ilizwe leZimbabwe lizalwisana lalabo abafuna ukuncindezela njengalokhu elakwenza lilwisana labamhlophe ababelonxundezelo olumangalisayo.
Damnation, we shall always resist.
Ngakwenza lokhu ngesikhathi silwisana labahuquluzi benotho sisenzela ukuthi sibe nozibuse okwenzela ukuthi senze konke esikufunayo. Yikho sisithi sikhululekile lamhlanje. Lokhu kwenziwa ukuthi sanqoba abahuquluzi benotho ngendlela etshiyeneyo.
Umugabe ugcizelele esithi kungaze kube lomunye umuntu ofuna ukuthi akhahlameze abantu ngendlela etshiyeneyo eleZimbabwe lizalwisana laye kuze kuyefika ekugcineni.
Bring us another monster by whatever name, he will suffer the same consequences.
Lethani enye inyamazana engakhanyiyo ukuthi ngenjani, layo sizayehlula kuphela.
Abanye abantu abalalele okwethulwe ngumgabe abagoqela uMnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla leMovement for Democratic Change ekhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, bathe ubekhuluma ize nje. Umoyo uthi uhambo lukamgabe luchitha imali eningi okumangalisayo.
Umbono ungathi nje bekuyikumosha imali ukuthi abuyele abantu abayi-70 just ube azo-adressa izinto ezingancedi lutho ngesimo selizwe lethu leZimbabwe.
Uphinde wathi kuyamangalisa ukuthi ukhuluma ngokuthula eZimbabwe khona kulokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu.
Kuhle ukuthi ukhuluma kanjalo, but akusikho esikubonayo ekwenza kwelakithi eZimbabwe.
Omunye njalo olalele okwethulwe nguMugabe ngumnumzana Thabang Nare uthe ukwethusela uTrump akusuze kuqhuqhule lutho.
Uyazithembisa izibhakela, but ngokubona kwami ngumuntu ofisa ukuthi uTrump eke emfonele, ngumuntu ongelabudlelwano lobuTrump ngenye indlela yokutshengisela uTrump ukuthi hayi lami ngikhona.
UMugabe kakhulumanga ngezijeziso zenoto azifakelwa ngamazwi entshonalanga njengalokhu ajayele ukukwenza emhlanganweni we-UN General Assembly. Umoyo uthe kukhanya engani uyabona ukuthi amazwi amaningi kawasalaleli nxa ekhuluma ngodaba lolu. Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba leMpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU-PF uthe uMongameli Mugabe wethule umbiko omuhle kakhulu.
Ama-Afrika kulabengela umuntu obakhulumelayo ayisiyana-ke indoda ehlala izimisele ukubana ikhulume noba nini noba ngaphi noma kubani ngasihi lutho ngesihlabi lutho ukufaka udaba njengoba luyilo nje.
UJuma uthe kuliqiniso ukuthi uMongameli Donald Trump uzenza uGoliyadi.
Indoda vele nje ehlala izikhulumela nje kumathanda. So nxa ungakhangela usuka abe nesimo sebenzisana sibili esikaGoliyadi.
UMugabe useMelika labantu abedlula amajumi ayisikhombisa okubikwa ukuthi bathola amadola ayinkulungwane lengxenye 1500 umuntu munye ngamunye ngelanga. Akwaziwa ukuthi ubuyela nini kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sekudaba lunye impilakahle kaMongameli Mugabe ikhanye sobala izolo lapho esethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations. UMugabe uhwedile okomuntu obonakalayo ukuthi usekhokhobile. Intatheli zindaba yethu uPraxedes Jeremiah okhona lemhlanganweni we-United Nations eNew York usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Mugabe akazange akhulume ngezijeziso zenotho lonyaka njalo ubengazondanga kangako, ubekhuluma njengomuntu omdala. Uthe esukuma esiya kupodium bekukhanya ukuthi usemadolonzima. Ukhulume njalo ngesigudumezo ethi kulusizo ukuthi enye inkokheli yamazwe omhlaba kayivumi ukuthi kulesigudumezo esesiguqula ezomumo womkhathi i-global warming. Uthe esethula umbiko wakhe izolo abenhlanganiso yezizalwane zeMelika ezimsekelayo abe-December 12 movement batshone betshengisela befola bebizela bethwele amabhakani. Bebebuye belungele ukudibana lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezimele zizetshengisela lazo zisethula izikhalazo zazo kumongameli Robert Mugabe, kodwa ababuyanga abeZimbabwe. Ekukhulumeni kwami labo ukuthi kungani bengabuyanga, bathe abantu bebesemsebenzini ngakho-ke behlulekile ukuzatshengisela njengoba uMugabe ubekumele akhulume ngolesithathu kwazoguqulwa kwathiwa kakhulume ngolesine. Obekusobala ngabe-December 12 movement ukuthi abantu abakade betshengisela bebengabantu abathengiweyo ukuthi bazotshengisela bafole, kade bengazulolutho ukuthi vele batshengiselane ngenjongo bani.
The demonstration is to support, I don't know, I think it's to support the people of Zimbabwe against like US imperialism and against like colonialism.
Abantu bajabulele amazwi kaMongameli Mugabe lonyaka ngoba ubengelalaka kangako. Kuveza ukuba angabe ebona angani uhulumende kaMongameli Donald Trump angaba lobudlelwano obuhle naye. Kutsho abanye abeZimbabwe abangathandanga ukuthathwa amazwi abo emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseNew York, ngingoPraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedes. Lokhu sekudaba lunye. Abameli besigodlo seMelika eZimbabwe labo baphe imbono yabo ngamazwi kaMongameli Mugabe awethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha kwele-New York. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama.
Isiphathamandla emahofisini ommeli wakwele-Melika u-Public Affairs Officer uMnumzana David Maguire uthi kunengi okuthiwo nguMongameli Mugabe abakhangelele ukuba kulakho ukuphathisa kwezokusebenzelana phakathi kwamazwe omabili kunye lawamanye awomhlaba wonke.
But what we really want to see is that nations
thina sifisa ukubona izizwe umhlaba wonke zisebenzelana njalo zonke izizwe ezifuna ukuthula zihlonitshwe lezo ziqondiso ezikhankasela ukulondolozwa kwalokho kuthula ngaphansi komanyano we-United Nations. Amazwe azihloniphe lezo ziqondiso ezabekelwa ilizwe le-North Korea, amazwe asebenzisane kulokho.
Kodwa uZulu weZimbabwe uyisole kakhulu linkulumo kamongameli Robert Mugabe yokuthuka inkokheli yakwamanye amazwe ethi ngoba yena laye engekho msulwa kwezokwephulwa kwamalungelo oluntu. Elinye lamalunga omkhandlo iMDC National Executive Council owebandla leMDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube unkosikazi Evelyn Tachiwana engumphathi wesikhwama ebandleni linye esigabeni seHarare uProvincial Treasurer uthi makachiyane lokubamba xambili uMongameli Mugabe.
Khonapha abantu bayachaya nxa sesiya kuma-elections uMugabe uyathatha abantwana ebahambise emakhempini ebatrainer ebayenza abathi imalisha yabo ama-youth akhe bebe sebesuka khonapha abantwana lapho sebehamba bechaya abantu betshela abantu amanga njengakathe sesikhangelane lama-elections siyabona ukuthi inoyisi siqalisile futhi yena uMugabe vele kalakuthula and ukuthula vele kakwazi.
UTachiwana uthi uMongameli Mugabe makangabi nguye okhuluma ngezokuthula okungekho elizweni aselibuse okweminyaka phose amachumi amane.
Kukhanya ngani even ama-elections yena akafuni ukuthi abantu nxa sisiya kuma-elections sichoose umuntu esimfunayo sibe free, kodwa yena uyabe efuna ukuthi abantu bonke bebe besithi ZANU-PF and ebe etshela abantwana laba ababehamba labantu bonke laba ababehamba emalokishini kumbe emizini ukuthi vele lina lingavothele enye iphathi asoze lihlale khonapha kuhle kumbe ukudla sibili nxa enika abantu kanika abantu ama-political parties amanye uyabe enika abantu abalamakhadi ezanu-PF. Kathesi abantu sebe-rejista ukuvota abantu bayabatshela ukuthi i-biometric le esiyenzayo vele siyalibona kathesi nxa selivota lingavotele elinye iphathi vele sizalibona. So konke lokhu kutshengisa ukuthi ayisokuthula.
Abasakhulayo labo bayisole kakhulu inkulumo kaMugabe lanxa bevumelana labe kutsho kwezokuthula lo manyano umhlaba wonke okwenzakala elizweni leZimbabwe. Omunye wabo nguThathenda Moyo.
Singakhangela lapha elizweni ukuthula kwangikhona asikuboni ngoba abantu nxa bengathi bamchothoza yena upresident abantu bangikhona siyabona ukuthi bayanyamalala abanye bayachaywa njalo ukuthi abantu baveze izifiso zabo ngokuthula lapha elizweni asikuboni. Kodwa yena upresident usimbona engani umuntu othanda ukuthula nxa engekho lapha elizweni lakhe.
Umoyo usole ukwenza kukaMugabe esithi uye kulomhlangano ezenza umlamlankunzi welizwe le-North Korea.
Ukhanya ngani usezikhohlile induba ezikhona lapha elizweni akazange azikhulume. So mbona ngani ukuthi khonapho uPresident Mugabe ungani ulahlekile khonapho.
Abanye abakhulumisane lalomsakazo bathi abamangaliswa yikwenza kukamongameli Robert Mugabe osengohlezi esebenzisa ithuba leli emhlanganweni we-United Nations ukuthuka inkokheli yabakwamanye amazwe kulokwethula amazwi akha isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje bese kuyinsika vukela ukuthi uMongameli Mugabe esebenzise ithuba lokukhuluma emhlanganweni we-United Nations minyaka yonke ngokuchothoza amazwe amethesa izijeziso zenotho kanye labanye bakhe kuZANU-PF esithi izijeziso lezi zithwalisa uZulu mathupha nzima. Kodwa okumangalise iningi izolo yikuthi kazanga ayilokothe lindaba. Imbuzo okhona omkhulu ngothi kanti kungani? UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomhleli wephephandaba le The Standard uMnumzana Kholwani Nyathi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Wabamba njalo indaba zokuguquka okomkhathi wathi kulesidingo sokuthi abantu bahlangane amazwe omhlaba alwisane lalokho esingathi isingisi yi-climate change. Ayisizondaba esingamtshayela ihlombe ngazo khonapho.
Ukhuluma ukhulumile sibili kodwa kufanele sikhangele ukuthi khona ukho akukhulumayo inxa eseku world stage kwa kwenza inxa sekhaya siyananzelela ukuthi government akulanto yenza ngokuthi ilungiselele iZimbabwe inxa sesikhuluma into ze climate change esikubonayo ukuthi sakhangele ngendlela abantu ngayo umhlabathi kulokuchabalaliswa kwama forest abantu bayadamula isihlahla akula program e government esingathi siyayibona enqabeli lokhu ze climate change.
Lo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi umhleli wephephandaba le The Standard obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-fast 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano we-United Nations lapho uMongameli Robert Mugabe ayethule khona amazwi akhe izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065-15460 la ku 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlenga abawelwe yingozi baqhubeke bedinga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba i-earthquake edolobheni le-Mexico City ngemva kokuma kancane izolo. Inkampani ye-Facebook ithi izaqhubela ebeMelika abadinga ubufakazi bokungenela kwele Russia kukhetho lweMelika imbiko ezinkulungwane ezintathu eyethulwa kuFacebook. izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lokubhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti oluqale ngomvulo zisithi indlela zokuyafika endaweni zokubhalisa ziyahlupha njalo izisebenzi zeZEC zisebenza kancane kancane ukwenza uhlelo lolu luthathe isikhathi eside. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuveze izakhamizi zeHarare ebezibhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti emzini weMbare. Abaningi bathi kunzima ukuthi benelise ukubhalisa ngoba besuka endaweni ezikhatshana lalapho ababhalisela khona. Ekhuluma lentatheli zindaba zeStudio 7, omunye wabakade bebhalisa umnumzana Javius Moyo uthi yena kumthethe amahola amathathu ukuthi enelise ukubhalisa, ethi lokhu kuzavimbela abanye ukubhalisa.
Ngidala ngifikile lapho, ngifike bekungama 10, obaba la lokhu behlezi la. Nangibabuzile babesithi bafike ngaba half past 9, kanti lokhu sihlezi la 12 o'clock. Lokho sihlezi lapha angikwazi ukuthi iprocess yangikhona ihamba kanjani. Angikwazi angikhona ukuthi abantu bonke bazakwanza ukurejista ngesikhathi sibe. Yikho phela bengakwazi ukuthi kule one center lapha mina eHarare. Le population elapha eHarare ukuthi i-center le the pace abahamba ngayo le njengoba ubona ukuthi akula bantu lapha ngibona ukuthi abantu abaningi balalo ulwazi ukuthi i-process le-registration siqalisile.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi ukungalungiseleki kweZEC sokusobala ngoba le mibiko yezokubhalisa kayikafinyeleli ebantwini bonke okwenza ukuthi abantu bengabhalisi ukuvota ngobuningi. Isakhamuzi seHarare umnumzana Leonard Msipha uthi yena kumthethe isikhathi eside ngenxa yobandlululo lweziphathamandla zeZEC ezikhanya zisipha kuqala ithuba abantu abazakalayo kulo Zulu mathupha.
Kungithathele isikhathi ukuthi ngibhalise ngoba eMpara ukhatshana. Ngithe ngifika khona ngafika ukubhalisa izikulu laba abazakalayo bona abasingenereyo kumaqhuzu. Okunye njalo yikuthi kulabantu abalutshwane abasincedisayo ukubhalisa.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mara uthi sokumele iZEC iphangise ukuletha imitshina ye-BVR okuthiwa izalandela, ethi abantu beZimbabwe akumelanga bedine ukuyabhalisa ukuvota.
Mina njengomuntu osebenzela emkambeni nje la angiyasweli isikhathi sokuthi ngihambe ngiye kuma ngizawuthatha isikhathi ukuthi uqede ukurejista kwangikhona. Plus ngibonani imishini yabo ababesebenzisayo imilutshwana, ngabe kuthiwa bayakwanisa ukuyingezelela sikwanisa ukuthola ithuba ngesikhathi esifitshane sonke sikwanisa ukubhalisa amabizo ethu kungaba ngcono.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo usebenza ekunhlanganiso yeZimbabwe Democratic Institute uthi indlela iZEC ebhalisa ngayo abantu emadolobheni ikhanya jonge ukwethisa inhliziyo zabantu abahlale emadolobheni okuyikho okulosekelo lwamabandla aphikisayo.
Indaba yokuba le center voter registration biometric voter registration eyodwa eMbare indaba esiyinkinga kakhulu ebantwini ngoba abantu abaningi bazagcina bengaregister. Njalo siyakhangela ukuthi iHarare one of izindaba ezithenjiwe ze-MTC, zamasabatha ze-MTC. Ngako mabe ngasavotanga, uma ngasaregistanga kusho ukuthi MTC amasabatha amaningi babe ngavotwanga. Ungacompare to ama-supporters ezanu, PF emakhaya, ukuthi ama-voter registration areas amaningi. Kuthi kungahamba ikhaya lakhona le Mbare ama-lines angikhona. Kulama-line amakhulu, uthola abantu besemalayini bebaningi, njalo kuyaphuza. Bayenza bephuza ongaka ukuthi kuzaregister abantu ihafu yabantu ade beza register ngenxa yokuthi akula indawo yangkhona enjani ama-registration areas angkhona malutshwane.
Iziphathamandla zeZEC endaweni zokubhalisa zalile ukukhuluma lentatheli zindaba ukuthi ziphendule insolo zezakhamizi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Woza Woza Friday kuleviki kuhlelo Woza Friday sileqembule ukukhanya kwezwe lona elisanda kuhwatsha iDVD elinengoma ezikumadla lade alo amabili agoqela elithiwa Ngilindele Umalindelwa kanye lelithiwa Mhlaba Hlangana.
We Mhlaba Baba Hlangana.
Mhlaba Hlangana, Hlangana, Hlangana.
Abonga kuzamazame umhlaba amajaha eqembu lokukhanya kwezwe lona elikunjongo mnyaka 2013 endaweni yembembeswana ngasekhwezini. Kuthi ngokuhamba kwesikhathi leli qembu libhekise amabombo edolobheni lakoBulawayo lizodinga indawo zokucindezela ingoma zalo.
Saqalisa ukurekhoda i-first album ngo-2015 ithi Ngilindele uMalindele. Sazorekhoda njalo enye i-album ethi Mhlabahlangana ngo-2016. And then lonyaka ngo-2017 esikhangeleyo ukuthi abantu sebewazile amaphimbo sebefisa ukuthi babone lapho esigida khona. Yikho esikuletha lonyaka li-DVD elihlanganisa uMhlabahlangana noNgilindele uMalindele.
Isikhulumeli seqembu uMayebunga Madiba awuthi ngemva kokuphakela uZulu amadlalati amabili bakunanzelela ukuba umphakathi uzukhwabitha imisebenzi yabo.
Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sekubona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le sithe siqala besiwubona hayi kungumculo ngathi abantu bawuthathe kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathi sesibona ukuthi lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise. Kathi sebesamukela sibili kahle ngoba sekubona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le sithe siqala besiwubona hayi kungumculo ngathi abantu bawuthathe kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathi sesibona ukuthi lowo mculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise.
Idlalati labo lakuqala balicindezele House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko. Kuthi elesibili balicindezele 10th District Music Studios besebenza loTswarelo Mothobe. Imisebenzi yeqembu leyokukhanya kwezwe iyatholakala ebulenjini ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe.com. Ikanti labo abafuna ukuxhumana naleli qembu balakho ukuthintana lalo ekhasini lalo leFacebook ngaphansi kwegama elithi ukukhanya kwezwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Ukukhanya kwezwe elisigqibela uhlelo lwethu besilalo ke uhlelo Woza Friday. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Robert Mugabe izolo wethule amazwi akhe emhlanganweni we-UN lapho acothoze ukuxabana kukamongameli weleMelika umnumzana Donald Trump lomkhokheli wele-North Korea umnumzana Kim Jong-un. izakhamizi zeHarare ziyaqhubeka zikhonona ngohlelo lwe-BVR. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.